Imisebenzi isahluko sesikhombisa. Umpristi omkhulu wasesithi,
Lembala lokhu kunjalo na.
UStefane wathi,
Bobaba labazalwane, lalelani. UNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba uAbrahama eseMesopotamiya engakakhi eHarani. Wathi kuye, Suka elizweni lakini lasezihlotsheni zakho, uye elizweni engiza kukutshengisa lona. Wasesuka elizweni lamaKhaladiya wakha eHarani. Kwathi ngemva kokufa kukayise, uNkulunkulu wamsusa lapho, wamhlalisa kuleli lizwe elakhe kilo lina. Kodwa akamnikanga ilifa kilo, ngitsho lelingangonyawo, kodwa wathembisa ukumnika lona libe ngelakhe lelenzalo yakhe emva kwakhe. Lanxa wayengakabi lamntwana, uNkulunkulu wakhuluma kanje wathi, Inzalo yakho iza kuhlala elizweni labanye abaza kuyenza izigqili, bayiphathe kubi iminyaka engamakhulu amane. Kodwa leso sizwe abaza kuba izigqili kuso ngiza kusilahla mina, kutsho uNkulunkulu. Emva kwalokho baza kuphuma, bangikhonze kulindawo. Wasemnika isivumelwano sokusoka. Ngakho ke u-Abrahama wazala u-Isaka, wamsoka ngosuku lwesificaminwembili. U-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala okhokho abalitshumi lambili. Okhokho babelomona ngoJosefa, bamthengisa eGibhithe, kodwa uNkulunkulu wayelaye, wamkhulula kuzo zonke inhlupheko zakhe. Wamnika umusa lokuhlakanipha phambi kukaFaro inkosi yaseGibhithe, yena wamenza abe ngumbusi weGibhithe lowendlu yakhe yonke. Kwasekufika indlala elizweni lonke laseGibhithe lalaseKanani, lokuhlupheka okukhulu, okhokho baswela ukudla. UJakobe esezwile ukuba kukhona amabele eGibhithe, wathumela ukhokho kokuqala. Ngokwesibili uJosefa waziveza kubafowabo. Labakibo kaJosefa babonakaliswa kuFaro. UJosefa wasethumela ukubiza uyise uJakobe lazo zonke izihlobo zakhe, abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu. UJakobe wehlela eGibhithe, wafela khona yena labokhokho. Wathwalela eShekema, bangcwatshwa khona elibeni uAbrahama ayelithenge ngemali yesidiva kumadodana kaHamori eShekema. Kwathi sesisondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu ayesenze ku-Abrahama, banda abantu baba baningi eGibhithe, kwaze kwavela enye inkosi eGibhithe eyayingamazi uJosefa. Yona yasiphatha ngobuqili isizwe sakithi, yabahlupha okhokho ngokubalahlisa abantwana babo ukuze bangaphili. Ngaleso sikhathi kwazalwa uMose, waba muhle phambi kukaNkulunkulu. Wendliwa endlini kayise inyanga ezintathu. Eselahliwe, indodakazi kaFaro yamthola, yazondlela yena ukuba abe indodana yayo. UMose wafundiswa konke ukuhlakalipha kwamaGibhithe, waba lamandla ngamazwi langemisebenzi yakhe. Kwathi eseleminyaka engamatshumi amane ezelwe, kwafika enhliziyweni yakhe ukuba ahambele abafowabo, abako-Israyeli. Wabona omunye wabo ephathwa kubi, wamvikela ekuhlutshweni ngokutshaya umGibhithe, wambulala. Wayethemba ukuba abafowabo bazaqedisisa ukuthi uNkulunkulu ubanika inkululeko ngesandla sakhe, kodwa akabaqedisisanga. Ngosuku olulandelayo wafica ababili besilo, wazama ukubalamula wathi, Madoda lingabazalwane, liphathanelani kubi na? Kodwa lowo owayemona umakhelwana wakhe wasunduza esithi, Ubekwe ngubani ukuba ube ngumbusi lomthonisisi phezu kwethu na? Usufuna ukungibulala lami, njengokuba ubulele umGibhithe izolo na? Ngenxa yala mazwi uMose wabaleka, waba ngowezizwe elizweni laseMidiyani, lapho azala khona amadodana amabili. Kwathi sekudlule iminyaka engamatshumi amane, kwabonakala kuye enkangala yasentabeni iSinayi isithunywa phakathi kwelangabi lomlilo esihlahleni. Kwathi uMose sekubonile wamangala, esasondela ukuba acinge, kwezwakala ilizwi lenkosi lathi, NginguNkulunkulu wabokhokho benu, uNkulunkulu ka-Abrahama lo-Isaka loJakobe. UMose wathuthumela, kazaba lesibindi sokukhangela. Inkosi yathi kuye, Khumula amanyathelo enyaweni zakho, ngoba indawo omi kiyo ingumhlabathi ongcwele. Ngikubonile impela ukuhlutshwa kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukububula kwabo. Ngehlile ukuba ngibakhulule. Wozake, ngiza kukuthuma eGibhithe. UMose lo abamalayo besithi, ubekwe ngubani ukuba ube ngumbusi lomthonisi na? Nguye uNkulunkulu amthumayo ngesandla sesithunya esabonakala kuye esihlahleni ukuba abe ngumbusi lomkhululi. Yena lowo wabakhupha esenze izimangaliso lezibonakaliso eGibhithe, lasolwandle olubomvu, lasenkangala iminyaka engamashumi amane. Nguye lo uMose owathi kwabako-Israyeli, uNkulunkulu uza kulivusela umprofeti kubazalwane benu onjengami. Nguye lo owayesebandleni enkangala kanye lesithunywa, ekhuluma laso entabeni iSinayi kanye labokhokho. Wamukela amazwi okuphila ukuze asinike thina. Okhokho kabavumanga ukumlalela, kodwa bamsunduzela eceleni, babuyela eGibhithe ngenhliziyo zawo. Bathi ku-Aaron, senzele onkulunkulu abazawuhamba phambi kwethu, ngoba uMose lo owasikhupha elizweni laseGibhithe kasazi ukuba wehlelwe yini. Benza ithole ngalezo nsuku, baletha umhlatshelo esithombeni, bajabula ngemsebenzi yezandla zabo. Kodwa uNkulunkulu wabafulathela, wabanikela ukuba bakhonze izinkanyezi, njengokulotshiweyo encwadini yabaprofethi ukuthi, laletha kimi imihlatshelo leminikelo iminyaka engamashumi amane enkangala, lina ndlu ka-Israyeli na? Athi, lathatha ithente likaMoloki, lenkanyezi kaNkulunkulu wenu uRefani, imifanekiso elayenza ukuba likhuleke kuyo. Ngiza kulithuthela ngaphambili kweBhabhiloni. Okhokho babelalo ithente lobufakazi enkangala, njengokulayela kwalowo owakhuluma kuMose ukuba alenze ngomfanekiso ayewubonile. Okhokho kanye loJoshua balamukela balingenisa elizweni lezizwe uNkulunkulu azixosha phambi kwabo. Lalikhona kwaze kwaba sensukwini zikaDavida. Yena wafumana umusa emehlweni kaNkulunkulu. Wacela ukuzuzela uNkulunkulu kaJakobe idumba, kodwa nguSolomoni owamakhela indlu. Kanti ophezu wonke kahlali ezindlini ezenziwe ngezandla, njengokutsho komprofethi ukuthi, izulu liyisihlalo sami sobukhosi, lomhlaba uyisigcabha senyawo zami. Liza kungakhela indlu enjani, kutsho iNkosi, ingabe yiphi indawo yami yokuphumula na? Isandla sami kasizenzanga zonke lezi zinto na? Lina abanhliziyo ezilikhulu, abangasokanga enhliziyweni lesendlebeni, limelana njalo lomoya ongcwele, njengabokhokho benu linjalo lani. Nguphi owaprofethi okhokho benu abangamzingelanga na? Bababulala labo abamemezela ngaphambili ukuza kolungileyo, eselimnikele lambulala, lina elamukela umlayo ngokulaya kwezithunywa, kodwa kaliwulondolozanga.
Bathi sebezwile lezi zinto, bahlabeka enhliziyweni, bamgedlela amazinyo, kodwa yena egcwele umoya ongcwele wajolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu, loJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, wathi,
khangelani, ngibona izulu livulekile, le ndodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu.
Kodwa bamemeza ngelizwi elikhulu, bavala indlebe zabo, bonke batheleka phezu kwakhe, basebemkhuphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe. Ofakazi babeka ingubo zabo ngasenyaweni zensizwa ethiwa nguSawuli, bamkhanda ngamatshe uStefane ekhuleka esithi,
Nkosi Jesu, yamukela umoya wami.
Waseguqa phansi, bamemeza ngelizwi elikhulu esithi,
Nkosi, ungababaleli lesisono.
Esetshilo lokhu wafa.